mina kuyangimangalisa ukuthi kathi nxa abantu bekhuluma ngokuthi bakhala ngentuthuko ezigabeni, xa inkulu intuthuko yakhona isibuya sokuthiwa khona ikuthenga amavoti, kuyangimangalisa ukuthi kathi into njani, ingqondo enjani ezeyana. Kodwa abona hayi ayisho ngqondo evele ebantwini becholotsho, ngoba thina xa sikhangela icholotsho ikhwamile, icholotsho ayinamanzi, icholotsho abantu becholotsho izulu alinanga kuhle lo nyaka, inkomo nxa kungasagejwanga imigodi abantu bazafela izifuyo zabo, abantu bazakufa ngodubo lwamanzi. Ngokunjalo ukugejwa kwezibhulane abantu bona izakhamuzi zetsholotsho zikwamukela ngenjabulo enkulu okumangalisayo, ukuthi nansi intuthuko eza esigabeni elethwa yihulumende yezanu p f ngesikhathi yanikwa khona imandethi nabantu up to 2018.
Wona umkhankaso uhamba njani, uyaphumelela yini na?
Umkhankaso kukhanya nje i-candidate yethu kuzakhanya ngani iyodwa lapha emkhankasweni, ngoba abanye abantu laba sibaboni laba sisebha emkhankasweni lo, ngoba laba abanye ama-candidate la u-Grace Vanda lo Busani Ncube seshukana nabo, sahlangana nabo i-nomination court, seshukana nabo khonapha zange sisinde sibabone. Ngibhothi iganga lonke leli izolo wabe ngitshayela ngingena emhlubulo wakwesiphepha wonke lowana ngathitha ngapha emhlubeni, namhla kade ngiphansi ngabo ku-ward 8 sezimhlangano wethu emkhayeni kunye nesasenza sibhoda sethu etitata wangapha anza konke bembhodi itshintshe i-constituency yonke, anzake nhlangane neposter ngitho eyodwa, anzake nhlangane nomhlangano ngitho owodwa owenziwa ngomunye walaba waphikisayo. Ngokunjalo angazi kumbe imhlangano la bayenze busuku kumbe bayenza ngasikhathi bani, hayi lapho kangikwazi. Kodwa-ke engikubonayo ukuthi sisoda apha emkhankasweni lowu, esengikubona nje ukuthi aluba labantu abazange baningi nje baphothela amaphepha abo, ngabe nje uJonathan wazingenela an-opposed nje wavele ezasayila through, ngoba abantu vele sesifunga ukuqhuba nje isikhathi kuphela, aluba lokukhethela ukusasa nje ubevele uyakanyela nje uJonathan.